Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani zilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 16 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwamabhoda lokho sokwenziwe ngokuthi ngokusemthethweni kuyinto enhle kakhulu ngoba kuzodala ukuthi kube lula for izizalwanezakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlukunyezwanga kumbe zingadizanga.
Ukudilizwa kwedale elimqoka elebandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kusatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla.
Baza kwakubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo kusho kwezolo ngokwezolo namhlanje sekuthathwe okunye ukusebenza.
Inhlanganiso yabaphathi bezikolo eZimbabwe National School Heads Association ithi izakhweza udaba lokumiswa umsebenzi okwenziwe ama tichala nguhulumende emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kodwa uthi abantu abangena elizweni kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bahloliwe phakathi kwamalanga amabili bengakaqhubi uhambo lwabo batholakala bengelalo igciwane le-coronavirus kanye lokuthi bahlatshwe amajekiseni okulivikela amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo. Untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuzodala ukuthi kube lula for izizalwanezakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlukunyezwanga kumbe zingadizanga or zingathatha ama-riski zingena emanzini or zichapha umngcele ngokungemthetho emaceleni. So into enhle kodwa kwesimangalisi ukuthi uhulumende lo uza kusho kanjani ukuthi ufuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Kusho ukuthi usephoqa abantu ukuthi babe vaccinated. Leyo nto akumelanga ibe ngumgomo ukuphoqwa. Uhulumende wakithi uyakucacisa nje ukuthi izenzo zakhe kwesinye isikhathi ziyaphithana nokucabanga.
Yebo, isivuliwe imingcele kodwa isibone kunyanga ezedluleyo abantu bebengena nje lokuphuma elizweni besiya kubo South Africa, kubo Botswana besiya ngaphi langaphi. Isingathi ukuvulwa kwemingcele yonke osokwenziwe lokhu kuletha umahluko omkhulu yini, njengoba ngiyathi ukuthi hayi ibivuliwe nje imingcele yabantu bekhona ukuhamba-hamba.
Khona eqinisweni izizalwane zakithi siyazi ukuthi bezihamba bezichapha bezingena beziphuma ngoDisemba wonalo siyazi ukuthi abantu bahambile benelisa abanye ukuya mpela emakhaya. Abanye bathikazile ngoba yena lo hulumende lo ongathi uhlulwa yikucabanga ubekwenzile futhi ukuthi athi yena afake umgomo aphinde angawubophi umgomo lo. So kwathikaza abantu abaningi, abantu bagcina bengayanga emakhaya, abanye abazitshela ukuthi hayi ngcono silandele umthetho. Nezethekele zazingeza elizweni entweni ze-tourism zagcina zikhansila inhlelo zazo zokuvakashela izwe lakithi. Kuyakamangaza nje izenzo zikahulumende wethu, kungathi uyathatha nje izinqumo kodwa angazihluzisisi. Kuyasimangalisa kakhulu njengoba namanje sesithi yena kuphoqeka kwabantu ukuthi kaba hlatshwe amanjekiseni wona la okuvikela.
uMnumzana uBongani Mkhwananzi ngwenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Udilizwa kwedale elimqoka elebandla leCitizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kwesatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Chamisa kasela abasekeli bakhe abathathu ababalisa uMnumzana Walshman Ncube, Tendai Biti, Lynette Karenyi Kore kumbe enye inkokheli yebandla emqoka. Abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla abakade bengamalunga edale lenkokheli le lisabizwa ngokuthi MDC Alliance abale uqanjwa ngamabizo batshele iStudio 7 ukuba ikomiti le isichithiwe kulandela ukuxotshwa kwabaningi nguChamisa ngokwakhe. Kodwa isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ulandule limbiko. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Vele nje indlela yokusebenza nxa usakha iqembu liqala phansi ukuthi wakhe ubuholi besikhatshana ufake izinkokheli zesikhatshana okuthiwa phecelezi interim leadership. Kuba le lamakomiti awesikhatshana ku province, ku district, ku national, kube le NEC yesikhatshana, kube labo vice president, ubo deputy president besikhatshana, kube labantu abaphethe izihlalo ezihlukahlukeneyo abesikhatshana, o secretary general, izikhulumeli labo bonke labo bantu baba khona. Asibo bantu ongadinga ukuthi baze bayekhethwa basuswe phansi ebantwini ngokuba laye kunje uyabe engakakhethwa. Ngilethe mba nje lihungahunga elingatsho lutho elingasiyoqiniso ngokuba hayi kayisiyo vele indlela yokusebenza. Indlela yokusebenza yokuba lobuholi besikhatshana usebenze ngabo abantu basebesiyafaka kabantu babo ngendlela yabo.
Khona isikuzwayo ukuthi uMnumzana Abednego Bhebhe lo nkosazana Thokozani Khuphe balakho ukubuyela ebandleni. Ukubona njani wena khona lokhu? Kungayenza na ukuthi abanye abangafuni uMakhuphe ikakhulu labo abaxutshwa ezikhundleni zabo ngenxa yebandla lakhe bangajabuleli inyathelo lelo?
Akulanto engavimbela ukuthi abantu basebenze ndawonye nxa belenjongo enhle yinye. Ukuthi ezolo bake benzana okubi baxotshana baphathana kabi bayathethisana bahambisana umthethwandaba benza la zonke lezi zinto ezingafanelanga zenzeke. Akutsho lutho nxa ngabe bevumelana ukuthi sebethatha indima entsha baza kwakhubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwezolo ngokwezolo namhlanje sebethatha okunye ukusebenza basebenzisane babambisane ukuze baphumelele kulokho abakwenzayo. Ngokuba ngilethemba bayamdinga wonke umuntu abekhona uma bezaphumelela kulokho abakufunayo ukuthi babe lokho bebabama amaqhubu ezola lokho okwenzakala izola isikho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha yikuthi ukhohlwe ngokwezolo libambisane indima entsha ngaleyo ndlela kuyabe kuzaphumelela konke abafuna ukukwenza.
uMnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni. Sokusungulwe umkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini ukudinga ukuthi ikhomishini yezokhetho eyeZEC idilizwe ngenxa yamaphutha asevezwe yinhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachedu. Inhlanganiso yeTeam Pachedu iveze ukuba inkulungwane abantu ezifika phose amakhulu amabili 200,000 zisuswe ezigabeni ezavotela khona kukhetho oledluleyo zasiwa kwezinye izigaba okuza kwenza kube nzima ukuthi zenelise ukuvota kukhetho oluzayo. Kutholakale njalo ukuthi kwamanye ama-address kutholakale ukuthi kulamabizo abantu abedlula amachumi amahlanu abahlala indlu yinye. Kutholakale njalo ukuthi ezinye izigaba zokuvota ama constituency alabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 wona umthetho usithi isigaba sinye simele sibe labantu abangedluli inkulungwane ezingamachumi amahlanu kusiya ngokuthi isigaba silabantu abangaki. Sixoxe lomsekeli womqondisi wozokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriedenga. Saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakala kuZack bona bakubona njani njengebandla.
Ngiyabonga Chris ngombuzo wakho. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngubaba uChamisa, lathi sikubonile kufanele ukuthi sihlozisise i-voters role yona leyi ekhona. Sikwenzile and njalo sisakwenza njalo ngoba khanye ngani kuningi lathi njengebandla sikubona kungafanelanga.
I-ZEC yona ithi uluhlu lwabavoti, i-voters role, ayisoze itholakale ingelabantu abasusiweyo njengalabo esizwa kuthiwa basusiwe. Kungaba kuliqiniso yini lokho? Njalo nxa linalikhangele uluhlu lolu olwe-voters roll, lukhanya lucacile na luyilo olulungileyo kumbe lokho esikuzwayo ukuthi kulamabizo asuswe lapha lalaphaya?
Abantu bayasuswa ezindaweni lapha lalapha ababerejiste khona bade bevota khona iminyaka yonke le. Uzothiwa umuntu hayi sesukile kasavoteli ku delay usoke amele votele kwenye iwodi. So siyazivuza ukuthi kanti into leyo kutshintshwa njani, ngoba abantu kabatshelwanga. Njalo siyakwazi ngomthetho ukuthi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-constituency kumbe iwadi, uyahamba ezekhi efile ifomu yokuthi hayi bengicela ukutransfer kumbe kangisahlali kuwadi leyi, bengicela ukutransfer ngilingihambise kwiwadi eyinye kumbe ku-constituency eyinye. Boni ngani lokho akwenzakalanga? Lokuthi uZack ukwenza njani ingaxwayisa ngabantu kuyasimangalisa kakhulu. Njalo nxa sikhangela ikakhulu lapho esilam okulikhona okulama by-election khona, sibona ingani into leyi izayenza ukuthi kube le confusion, abantu bengasacine bengasavotanga ngoba kuzothiwa amabizo abo lapha de bevota khona, kuzothiwa amabizo abo kawakho kumbe asehanjiswe kwenye indawo. Ngikhuluma ikakhulu ngikhangelane le Quakers Central lapho esithole khona i-report yokuthi kulabantu ade behlala ku-ward 8 iningi labantu basusiwe bahanjiswa, abanye kubo-ward 7 kulo kubo-ward 9. So siyazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani, ngoba abantu khathesi bayakhala bona ukuthi bona kaba-aplayelanga ukuthi be-transfer. So bazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani. Lathi njengebandla le-CCC siyazibuza ukuthi kanti khona lokhu vele kwenzakale njani, ngoba umthetho kawulandelanga. I-ZEC kumele ichasisele abantu, iphume mgceke ukuthi hayi into eyenzakale yile laleyi, sibe kwazi. Ngoba thina sikwazi ukuthi umthetho welizwe umbe wama-election uthi thiwa kulama-electoral boundaries, iwadi le wadi ile boundary yayo, le constituency ile boundary yayo. So siyazibuza ukuthi nxa umuntu sezathi urejiste ehlala ku-adresi leyi kusasa sezokuthiwa isetshintshiwe iwadi sesiya kuwodini, kwenzakale njani? Ngoba thina ngokubakwazi kwethu i-delimitation kayikayenzakale. So ngezinye izinto esibona ukuthi ziza zihlupha phambili, thina njengebandla sisaqedisa ukubhalisa i-report yethu. Nxa sesiqedile sihamba sehlala phansi ne-Zimbabwe Electoral Commission sithi Zimbabwe Electoral Commission yizo izikhalazo lezi esizitholileyo ebantwini baseZimbabwe, sicela lizilungisise ngoba nxa zingalungisiswanga kuzasihlupha kusasa nxa sesisile by-election, kumbe njalo kuzasihlupha nxa sesenza i-delimitation yona eqalisa ngenyanga ka-August.
Lo-ke ngumsekeli kamqondisi wogatsha lwezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriedenga. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamakhulu amabili 260 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kwababanjwa igciwane leli abangamachumi amabili lane 24 ngabalithole kwesinye isikolo esigabeni seMathepeleland North, kuthi abayisikhombisa 7 balithola kwesinye njalo isikolo esisesigabeni seMashonaland East.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Kuba manje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uGod Knows Moyo owegwambe esigabeni sebulilima uhlasele uyise uSoul Moyo ngehloka nengqamu wambulala wasebaleka. Akwazakali ukuthi umbulaleleni uyise. Umoyo ubikwa edingwa ngamapholisa akwele South Africa ngolunye njalo udaba lokudlwengula owesifazane kulelo lizwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga edale labaphathi ntambo iCabinet ukuthi bengaqhubeki bechaphaza imali ngehambo zakwamanye amazwe ezingaletheli ilizwe izithelo. UMnangagwa ubetshela umhlangano wakuqala lonyaka wedale leCabinet izolo eHarare esithi umkhuba wokuhamba mahlayana kwabaphathi ntambo phandle kwelizwe usubhahile. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kalibonani bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abayihlobo zami abangaziyo baphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe. Mina ngikhulumayo lapha ngiqueen wakuhadeni, ngizala kwobhodo komningi. Kodwa mina isithupha sami sibhalwe queen inyoni ngoba mina ngingumisisi inyoni. Lapha ngiyakhala kakhulu izihlobo zami futhi ngiyancinga kakhulu. Kusukela last year ngilohlupho olukhulu engihlangana lalo. Mina ngingumlimi, ngingafaka amabele ami e-GMP ukubhadalwa kwami kuba nzima. Last year ngifaka amabele ngo-Okthoba ngaze ngabhadalwa ngo-January, lakho sengiba ngumsindo futhi. Nga ngiba ngumsindo futhi ngiyasolakala ukuthi indaba ngikhuluma. Khathesi ngifakile futhi amabele. Amabele abantu abafake emuva kulami sebebhadele izimali. Into engizwisa ubuhlungu ukuthi ibizo lami mina liphakathi kwamabizo abantu asebebhadele. So engikucela kakhulu lapha ukuthi nxa mina kuyukuthi ngilecala e-GMP, i-GMP yayingisekhothi ngiyebothwa ngu-Magistrate. Ngitshela iqiniso lokuthi ngiyibhadala njani. Kulokuthi mina ngizabe ngibhadala ngingatshelwanga lokuthi imistake yami. Ngiyacela kakhulu ukuthi usizakale khonapho. Sengilimile angila fertilizer, ngizayithenga ngani ngingela mali? Ngihlanyela inhlanyelo kahulumende, ngafaka udika kahulumende, ngizambhadala ngani ibhilo lenhlanyelo leyo ngoba nxa ngingathophanga vele kangivuni. So ngiyancenga lapho ukuthi GMP ngitshele ukuthi i-fertilizer ngiyithola njani. Ingitshele mina, mina ngithenge ngukhwini ngowakonyuka, ngilime antelope, ngizabe plant. Ngiyancenga kakhulu, umoya wami uyahlupheka ngoba sengisebenza njengenja. Injitho niqotshana lenyamazane ithi ngabamba bathutheke ukudla abangagijimanga. So lami nginjalo. Khathesi nxa ngisebenza so ngisebenzela abanye abantu, khathesi ngikhala so abangasebenzanga bayahle. So khona okukwenzisa ubuhlungu kakhulu.
Sanibonani bakithi, ninjani ngezindawo ngezindawo? Hhayi, uyabona ipolitics yeZimbabwe vele yona lezi khona manje akuseyipolitics ngoba ungabhekisisa kwamnangakho kwathi kwengaba khona abazali baye esikoleni bayifundela ipolitics. So kuba nzima ukuthi beyi-understand ngoba kabakwazi kabayifundelanga politics. Abantu ababangene ngeganga bebeganeni beqeda kudlala abantu. So kunzima ukuthi politics ilandele ama constitutions awelizwe. Kunzima ukuthi beyilandele umthetho welizwe. Yikho ubona bebulala abantu so, yikho ubona betshontsha so, beqeda bezibiza ngo president abafuna ukuvusa ilizwe ngendlela ukuthi ipolitics kabayifundanga. Yabona i-evidence yavela ukuthi abantu laba vele akusoma politician even la kancane, akuna muntu wabavotelayo. Yikho ubazwa bethi bazobusa njila amadonki ezemilimpo umuntu akula umuntu owangena e-state house besaphila. Angithi uyabona vele isikolo kabayanga basale ngibela neganga mpilo yokubulala abantu and amavoti lapha nekhaya kutsho umuntu elayinile vota ikudlala ngesikhathi lapha. Ivoti ngeke sebedliwe kangaka abantu banabo, yisingaki bedliwa beyala beyalela ebusweni kubulawa abantu. 2023 abantu bayabulawa bebulawa ngumnangabo. 2023 abantu bayabulawa bebulawa ngumnangabo ngoba kula muntu ongamvotela lo, akula muntu omfunayo la kancane. Umuntu lo usuphikisa abantu kwesi, abantwana bezibe kungabayanga, abantu bahamba ngamanzi emfuleni lapha, abantu bakugcwele amazwe wonke. Akula muntu omfunayo lo and akekho vela kula muntu ongamvoteli. Uzobona
ivuka njani balale beStudio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngizoswa uNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancistown eBlock 8 eFletini. Ngithe ngekhaya lapha engizalwa khona eLupane esigabeni semalungu ngivusa umama uNanhlanhla ngivuse unkosikazi wami uMampofana ngivuse umakhelwana wami uRJ Inkomo owayesebenza esibhedlela esenipholu ngivuse umalume wami uPhulu Ngwenya usamthuliso inyanga laphana ngivuse lomzawa wami uJabu usathamu ngivuse bonke abangaziyo abakomuzi Chuma osobhuku bami laphana lomdala usathulana undivula ngithi kunjani emasimini lonyaka kukhangaleka kuzaba kuhle yini linjani izulu ngapho ngapha kulensuku eFrancis Town hayi kalikho onilanga kuphela ngibingelele bonke emazudeni kompofulela abakodube kosamusa ngithi liyaphila yini izihlobo zami mina ngaye ngapha kuyaphileke eFrancis Town akulanto embi lecorona isiyehlile sibili into zonke sezihamba kahle ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani lonke, sanibonani lonke balandeli abahle kuStudio 7 ninjani nonke amagumba mani omhlaba hayi siyajabula konke sikubonayo lasikuzwayo kodwa ifu lisolizana kodwa ngabona livotela futhi liyifaka kumaposition ngemva kokuthi sinqobile kube selisola ukuthi yenza lokhu lalokhu iyasihlukumeza hayi ngathi akikwazile kufuna ngoba yini labele isayile te umuntu osolayo kufanele azikhuphe inkingi so ngoba maningi amaqembu angalisiza futhi angalisa phambili so fanele ngikhethe iqembu selibonayo ukuthi lize lisiza ngoba lihlala likhala ngezani nanto ukhethe liyeza kufuna ukubona ukuthi yini elizoyifaka kumbe izozifaka kodwa lingayifaka beseliphinda likhala ayihlabe lifana nabantu abahlaba abazigwaza ngomkhonto abawuphetheyo so kuyabe kungadidi lokuthi likhala ye mina ngumlandeli wezabo kusiya ngami abasonke ake sitshintsheni iphathi sivotele zabo i-MDC sesiyibonile izame sesiyibonile kodwa izabo singayiboni so ngicela ncedi sizivoteleni zabo sibone ukuthi yona izosenzelana so umbuso wamandla singathi ngcono asikhuluma lwani wa-before wabo-80s lwani wawuvulele hlanganto lukhanali ongakubala kusitiyalo wayengekho kodwa wayekhona siyakwazi ukuthi uhamba njani abantu babebulawa bengalatshansi ke so nelinxusa phambili ngezabo phambili ngezabo
okhulumayo ngu-Peter ithukuthenjeni kusempandeni esigabeni somkhaya senxusa unkulunkulu kuphela ukuthi laye kuba yangangenela elizweni lethu njengoba lemfundo yabantwana sisifa kanje angenele unkulunkulu abe ngikwazi asinika impendulo kodwa phezu kwako konke sifanele ukuthi sisukume njengabantwana eZimbabwe sibone ukuthi into ehlulayo yabe siyehlule sizamenye singayalisithi kunje sithi asifoti asithini kodwa ma singafoti siyabe sesifumile ukuthi impilo leyo kumele ihlale inje siyacela siyakhuthaza abantwana beZimbabwe ukuthi abazilungisele uhlupho lwabo ngokuthula iproblemu esilayo nje eZimbabwe ukuthi kakubanjananga amabandla ayasipitha abamaninginingi khathi esimthakazelayo nangungwakithi sibili kodwa okukhulumayo ukuhlakaza abanye abantu akukho nje ongayiyenza loba engafaka amakhansila lama-MPs ephalamenti kodwa engelameli ophetheyo nengaphathanga umqondisi thile uzabuswa yilo yabe phethe kakula nto abazayiyenza kuyokufanele ukuthi sibambane njengango-2008 kubambane bonke abantwana beZimbabwe bezame ukulwisa into eyi-1 emva kwalokho bese kubonakala ke ukuthi kwenze njani. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani msakazi we-Studio 7, salibonani. Ngiyabingelela kubingelela ngushephatin leya sile plan shotembotima evelis 14 sizalomba busapride mina pride umfana babengilela abadala ekhaya yela minyabongungena emsakazweni phela sikhangela isipho lukhona ezweni lakithi usebenza yikho abantu bahlupheka ngalela ngale amatitsha akhala ngezimali amastrike yeyi esiphila sinxusa sikhule ukuthi nga uNkulunkulu engasizwela laba ndaba khethe umuntu abambonayo impela ukuthi lo muntu uzayaletha utshintsho ezweni lakithi ngoba sesihlupheke kakhulu sokunzima kakhulu mina ngikhuluma kathi singisehabron ubutswana ngihabron ubutswana ngipota jamba ngipota jamba esehabron ubutswana sidonsa nzima impilo insizizela ukuthi uhamba fisa ukubuyela ezweni lakithi lingabe mudela ngiyabonga
linjani lonke basakazi be-studio 7 mina ngikhumulani mangena eplumtree hhayi ngithanda lami ukuthi ngigcwalisele khonapho ekubeni lebandla elitsha ukwachamisa lolu luhlelo oluhle kakhulu azizameni ukuthi simnike i-chance ngoba sibonile kusenzakala eseseku-MDC indlela yonke eyenzakileyo kuye
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le-Studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika uMongameli Joe Biden uthi eliRussia lingahlasela eleUkraine lizazisola. UBiden wethulela amazwi izolo ngesikhathi kuphuma imbiko yokuthi amanye amasotsha akweleRussia abonakale esuka emngceleni weUkraine ebuyela kweleRussia. Elemelika lithi alilabufakazi balokho. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika uMnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Udaba lweUkraine xa silukhangele babugande eqinisweni singatshayinja sifihle umphini iRussia yayizilungiselela ukuthi ifuna ukuyahlasela iUkraine ngenxa yokuthi isenzo lesi sokuthi iUkraine yayisifuna ukuthi ijoyine ibe lilunga leNATO. Ingakho sathi nxa sithi noma sinxa sikhangela kuma satellite lapha sibona ukuthi indlela ababe positione ngayo amasotsha abo kwakutshengisela sobala ukuthi babefakwe kuma targeted points ababesazi ukuthi nxa bengafika batshaye kulezo ndawo baza kwenza ukuthi iUkraine isale ingasela amandla njalo besazi ukuthi lezi indawo mhlambe ezingama strongholds eziyizo eziyi backbone ye Ukraine ngabe ngazihlasela iUkraine izahle iphelele ngamandla kungasabi into ezaya engahlala isikhathi eside kungabi impi ezabe ngensuku ezinene. Ingakho sasibona ukuthi indlela ababephosina ngamasotsha ngabe kwakuthi kwakuyikuzilolonga ilizwe leRussia ilizwe elikhulu kakhulu kwakuthi kwakufanele ukuthi ngabe babeza zilolonga bese elizweni labo kodwa bengekho kuma strategic points lana esawabonayo bewafakile njalo bekhanya ukuthi ba-ready ukuthi sekungenzakala nanoma yikuyini nanoma yisiphi isikhathi.
UMongameli Joe Biden yena uthi nxa kuyikuthi ele Russia lingahlasela iUkraine uzenelisa ukubuthanisa umhlaba wonke ukuthi usole isehlakalo lesi. Ubona ngani linyathelo elilungileyo yini lokuthatha kumbe kukhona kade engakwenza uBiden ukuthi aqede udubo lolu olweRussia leUkraine?
Ngaphandle kokubiza amanye amazwe ngobuningi lokho bekade kuhlongozwa nguBiden ilizwe leMelika belilamasu amaningi okuthi yena uBiden bekudingakala nje ukuthi ahlale phansi axoxisane labanye osopolitiki bakhe bambonise ngoba kwesinye isikhathi umuntu nxa esethe wafika esimeni esifana nalesi ujika engasakubonisisi kahle ukuthi uhamba njani. Kodwa-ke into enye ebengathi izabe nzima njengalokhu besikubona okucishe ufane engingafanisa ilizwe laseGermany. Ilizwe laseGermany phakathi kwelizwe laseGermany leRussia laphana kule pipeline yegasi le yayobiza bathi Nord Stream 2 okuyi-pipeline eyenza imali eningi kakhulu edlula o-11 billion i-gas pipeline leyana obese kusenza kube nzima kakhulu ukuthi ilizwe laseGermany lalo likhanye selingenelela kulolu hlupho lolu olwempi le kade iphehleleka. Ingakho iGermany iyo yazama ngako konke ukuthi ithumele nje le-France ukuthi ayihambe iyexoxisana leMelika ixoxisane leRussia ashiya kube nesombululo lento leyi ingaze iqhubekele phambili ngoba kunengi obekade kuzokonakala nxa ukuthi zingangqikilana la amazomabili ngoba sazi ukuthi iMelika layo iza later izikhali ezinzima kakhulu ukuthi lapha ni support ibizwe le Ukraine kodwa ke iRussia layo ibisilwa kakhulu ngenxa siyazi ukuthi iRussia layo ilezikhali ezinkulu kakhulu ezicinye ezifana nama nuclear bomb kanjalo ebekade kuzochiya kube ngenye impi enkulu kakhulu enye world war ebekade sizayibona kodwa ke kuyintokozo lokuthi sekusibone ngathi isimo sakhona sizingathi ngokwehla ngokuthi kubonakale ukuthi sekungathi kuba khona indlela thize abayilungisayo iloba nje bengayicacisi kuhle
umnumzana Difa wajabhi bhangodube ngolandela izombusazwe welemelika isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe okweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande nesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-7:30 ntambama.